lingalithona njani izilukandaba sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lentatheli zindaba umxolisi Ncube osebenza eSouth Africa sihlaziya udaba legciwane le-coronavirus kulelo lizwe okuthiwa kulomkhakha omutsha waleli gciwane olobukhali njalo omemetheka lula. Sokubhubhe abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amane 39,501 kwele South Africa, kodwa kuyona le iviki ingcwethi zempilakahle zithi inani labathola leli gciwane belisehla kancane. Okokuqala, ngiyakwamukela uhlelo mnumzane.
Ngiyabonga kakhulu.
Ungasitshela ukuthi umumo unjani kweze COVID-19 lapha? Sibona ngani amanani ayehla, kutsho ukuthi abantu sebelandela na iziqondiso zokumisa ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus?
Kuliqiniso ukuthi amanani e-COVID ayehla, ikakhulu nxa siqhathanisa lamaviki ambalwa adlulileyo lapho besesithola abantu abafika bo 21,000 22,000 inifiki bisidlalela kubo 20,000+, kodwa kulezi nsuku amafigure asesithi 12,000 ngolunye usuku, 13,000 ngolunye usuku, kanti izolo babe around 11,000, okutshengisa ukuthi imizamo kahulumende yokuvikela lesi sigameko iyasebenza, yikho amanani esehla kangaka.
Siyabona ukubana utshwala alusathengiswa endaweni eziningi, kuyanceda yini khonokho, njalo kunceda njani utshwala lucina lusenzani abantu?
Utshwala abusathengiswa, lokho kwangena ku-level 3 uhulumende wahle wathena utshwala kabuhle buvalwe zonke indawo lapho buthengiswa khona. Yebo, bakhona abantu abangamahlongandlebe abebevele bebufihlile kumbe ababukhipha ngangudlu ukuthi babuthengise, kodwa ngenxa yokuthi babuthengisa becatshile, lalabo ababuphuzayo babuphuza becatshile, kungakho akufiki kulelisiyanisik izinga beseselibone lokuthi abantu sebephonga ukuphuza noma kuphi, beqeda lapho bangaziphathi kahle, begcine sebelahla amamaski, abanye ngabalwayo begcine sebesigwazana kumbe belimazana behanjiswe ezibhedlela. Ukuvala kotshwala nxa uhulumende yena ekhuluma kuncede kakhulu ekuthini izibhedlela ezikhona sezibhekane kuphela labantu ababuya begula i-COVID, kukanti ngalesani isikhathi utshwala bevuliwe abantu bebehamba ezibhedlela bengabagwaziweyo, abanye belimela, abanye benza ama-accident, abanye betshayiswe izimota, bedakiwe. Kungakho uhulumende uthi yena langesikhathi sekhefu kube kulutshwana kakhulu ukuthi kube labantu ababuya ezibhedlela begwaziwe kumbe bedutshuliwe kumbe njalo betshayiswe izimoto, okutsho ukuthi imisebenzi kahulumende kumbe ngithi imizamo kahulumende ngokuvala kwakhe utshwala isizile kakhulu.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu, lisale kahle balaleli.
Lo ke umxolisi Ncube ngisathele izindaba ebesixoxalayo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami ngoChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.